ngihlala ngibanga umsindo ukuthi isikhathi lalapho kungela lutho khona. Singazi ukuthi lamhla kulo lutho zabe sengakula lutho ngoba bahlezi beqala. Mina ngazikhuluma ngeviolence Dube, kalethi ngisembangweni yesikolo sokona. Angiboni violence ngitabulani, senyamandla waboni akula lutho ezigabeni zethu, akuma-provinces akula lutho. Angazi ukuthi kumbe ngangihlawumbe kwezinye indawo lapho esingafinyeleli khona. Kodwa anti phela omabona kude labo bantu bani bayasilikelele ukuthi lengini lapha siyabona izinto ezenzakala phansi. Ezimbabwe kulokhu kuphula lapha i-violence nale ekhona sihlalele ukhetho asiyiboni.
Ye, baba Mlakazi.
Mhlawumbe ubabugawule umbuzo ongayisiyo. Ubufanele umbuzo ukuthi akigawule into yenu le liyayiqhubeka e-violence na. Mhlawumbe ubeza kuphendula ngcono kulalokho akwenzayo kuphika ukuthi yena akakakuboni. Ngenhlanhla enkulu sila le nto okuthiwa yi-social media iyasilethela i-evidence. Njalo thina abanye uma sibona le evidence ye-violence kasimangali ngoba le nto bayiqalisa kudala e-violence i-DNA yayo bahlala beyenza. Uma isenzakala siyake siyibheke thina ukuthi izenzakala okunganani nothi ukuthi ayisoziyenzakale bavele bahlala beyenza. Siyababona abantu sebeqala ukushaya njalo lamapholisa siwabona encedisa ibandla elibusayo ekusitopheni ama-rallies awe-CCC.
Khonapho-ke baba Gawule uyakhuluma Mlalazi ukuthi lamapholisa ungazane ayathothozela khonokho ukuthi kuvinjwe imihlangano ye-CCC. Uhamba njani nxa kusenzakala khonokho?
Ngase sibuyele emuva nxa sikhuluma nge-violence angikwazi ukuthi siyasikhuluma nge-violence njani. Sikhalisela ngaphi kathi Dube okukhona uMlalazi uyakhosa ukuthi kasithathana begijimisa umakhuphe emsayemfeni kathwalikirayo kwakungashiyo violence yena leyayo yayisenziwa nobani e-harvest house ngaleyo moro ezebesima bebaleka labo munzura kwakungashiyo violence yena leyani ayengamayuthi abobani nalayayishaya omunzu ngezinje konke kungakhangela kokokwenziwayo kwaze ukuthi ayizanu pf yayizanu pf laphana yesiya but ungakhangela ibandla le le-opposition eliyilo alisisisi yi-MDC vele. Singakhuluma ngayo njalo ukuthi yi-MDC ngelalo because yiyiphathi ekhona i-CCC ingeyile kuze but ipha i-MDC yiyiphathi. But okukhona yikuthi yibo bantu sebane-violence bona abantu abantu masibaqale. Nxa ukuthi abakhona abanye kuzanu p f bayabe befanana labo bona abantu abantu abahamba besiyatshaya nabona bode epathini yabo bode. Wathi bonxa sebegayana namanye amapathi angikubalekele ukuthi ngabe kuneyinto eyenzakalayo kwezinye indawo. Kwezinto omunye umumo gift futhi uya ngokuthi kuhambe njani. Abantu bayalwa kodwa kungaphumi ukuthi ukuthi abayibo baqalisa umsindo ngobani. Kekho kufuna ukuthi abantu ba i-SCC yabe sikhala kuphela ukuthi simpathaye ukuthi abantu basimpathaye njelayo. Bekhala kuphela abantu be-opposition la.
Khonapho-ke Mlalazi, kwetshazane uGawule ukuthi liyachayana lodwa, lidle phane lenze konke lokhu, lose lihlaba umkhosi lithi izana.
Angeke ngithi uGawule ngivumelane laye ekuthini abantu be-TPC bayachayana bona bodwa, ngoba lobo bufakazi asilabo. Lanxa kusenzakala, ngitho lasezimbulini, kogawule khona abantu lingama-brothers liyalidlephane nje kukhulumiswane kuphele. Kodwa i-violence esikhuluma ngayo i-violence e-institutionalized, i-violence esekelwa nguhulumeni. Uma ngithi uhulumeni uthola ukuthi amaphoyisa ayahlanganela kule i-violence, lokhu kubangelwa ukuthi uma kusenza i-recruitment yamapholisa uthatha ama-party activists akhishwe izikipa zezanu abese siyagqokisa i-uniform. Yikho ubona belesibindi ukuthi uthamise zakha esestedini adresa abantu Gawule uma ungakubonanga. Okungabafana okuncane okungela la maphenti okwezanu kusukume kwathi hheyi wena thamisa isikhathi sakho sesenele sokubani u-adresi. Kwake kwenzakala ngakhonokho even lo mdabe esaphila owayele-violence wayengakwenzi lokhu. Njalo Gawule nxa bekhuluma imbali ye-violence bangayiqaleli phakathi ngokwenzakala kubomakhuhle, kabayiqale ukuthi uhulumeni wezanu wathe qala waqalisa i-violence against abantu be-Matabeleland. Abantu betsholotsho lapho uGawule avela khona baqalwa vele nge-violence ngegugurawundi. UGawule ungambuza ukuthi ziphi izihlobo zakho ezinye, kule zihlobo zakho angazaziyo ukuthi zatshonaphi ngenxa yegugurawundi.